ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela ukubanjwa iCOVID-19 lisungulwe eVictoria Falls ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa lapho ahle ahlatshwa khona. Osakhulayo weVictoria Falls ongomunye wasebehlatshiwe umnumzana Daniels Dube ukhuthaza abanye ukuba bazohlatshwa.
Now Daniel Dube ngihlale eVictoria Falls le 21 years simhlabe lokuzenini vaccine because I think kimi kuyangisebenzela for safety yami ukuze ngihlale ngihlanzekile kwabanye abantu lakimi ngizikhiphe yodwa because encourage labanye ukuthi bani sizohlatshwa ukuze sizivikele sikhulise isizwe. Akula problem singahambi isizwe into esingayisiza ebantwini, so bani ngokukhululeka and waboneka. Sibonga kakhulu uhulumende osinikeze ivaccine osidonethelayo, umsebenzi omuhle kakhulu yithe bantwini, siyathokoza kakhulu. Ngiyabona
unkosikazi Memory Moyo uthi usehlatshiwe njalo akulabo nzima asethe wahlangana labo.
Ibizo lami uMemory Moyo, ngihlatshiwe izolo. Ngidecide ukuthi mbiye ngizohlaba lami ngendlela yokuthi i-corona ngisaba ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and le town isikiyo kubuya abantu abaningi, so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe, angila problem. So wonke abantu siyacela ingayisabi anisohlaba. Yakwazi siyajelana ukuthi hey sizabanje sibanje, kodwa akula problem ngoba sihlatshiwe izolo, angibonanga lutho since namhlanje. Right.
Ekhuluma embuthanweni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa, umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19 njalo alethembe. Wakhuthaza abantu ukuba bangalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni njalo wathatha ithuba lokubonga abahlatshwe kuhlandla lakuqala lalolu hlelo abagoqela abasebenza kwezempilakahle. Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala oluqale ngeviki edluleyo lubuqhubekela phambili kakuhle kungela zikhubeko ezweni jikelele. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm le-Sinovac vaccine eVictoria Falls zibalisa isibhedlela seVictoria Falls, iChinotimba Clinic, iZetara PCamp Clinic leZimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho leVictoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelitshumi lathoba minemibili kusiya kwedlula amashumi ayisithupha 18 to 65. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.